sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 kumpalakazi 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Uphayasi Jamba utholakale lecala lokubulala unkosikazi Mo Blessing Ali owebandla leCitizens Coalition for Change. Kukhangelelwe ukuba umthethwandaba uzakwethula isinqumo kwiviki esodaba lokuzama ukuvimba abaxotshiswa edele lephalamende lakumakhansili ngumnumzana sengezocabanga ukuthi bengancintisi kukhetho oluzayo. Kudingwa imali yokuyalondoloza ekhaya ababili abadabuka eZimbabwe abagangadwe ngamatshe batshiswa izizalwane zako eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Upayas Jamba usetholakale lecala lokubulala unkosikazi Mo Blessing Ali owebandla leTriple C. Umahluleli kulolu daba unkosikazi Esther Muremba uthe kulobufakazi obusegcekeni obuveza ukuthi wadala leli cala. Umnumzana Job Scala weTriple C wabotshwa emela umoyi uMo Blessing Ali kulolu daba. Kusenjalo amapholisa asekhuphe umbiko wesithi asaphenya udaba lokubulawa kukamfundisi Daphumane Masaya owe-Triple C, kodwa echaze ukuba kukhanya sengathi ukubulawa kwakhe kwakungelani lezombusazwe. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazo njalo elwela amalungelo abathengi ephasi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Dwakayisuye yedwa owenza udlame elizweni, owenza ovimbela ukhetho olukhululekileyo, olandelela abamaqembu aphikisayo bahlukumeze bathwalisa nzima. Baningi bathechithisaka bagcwele ilizwe lonke leli bengenzi into esemthethweni kodwa kababotshwanga kabagwetshwanga. Ngakho-ke ukugwetshwa kwakhe yedwa kakutsho ukuthi sekulandelwa umthetho. Kanti-ke futhi singakhohlwa ukuthi ikhona enye indaba ethinta abanye khona laphana. USikhala uyadonsa jele iminyaka yonke le, izinyanga zonke bezengelacala engagwetshwanga ngokuthintana layo uMo Blessing. Kuyinto embi kakhulu yona leyo.
Ye, sibona lapho ukuthi okunye elinye lamacala abotshelwa uSikhala ligoqela lolu daba. Kungabe kusitshoni njengoba sekukhanya ngani into ayayitsho iliqiniso?
Ye, yikho khona lokho engikutshoyo ukuthi ungakhangela indlela ubaba uSikhala aphathwe ngakhona, imbi iphindwe yindlela ongakhangelelwanga ukuthi elizweni elikhulu elithi likhululekile lilozibuse liphatha abantu ngaliyandlela. Ubengafanelanga vele abesejele, ubengafanelanga athonisiswe phakathi. Ubefanele ukuthi ngabe nje uphandle usebenzela umuzwa, kusebenzela abantu abakhe, asebenzele futhi lamalungelo abantu lalo ke aqala ukuwasebenzela esesengumfana omncane. Kuyinto embi leyenziwa kuye, kumele akhitshwe esitokisini ahambe abe ngumuntu okhululekileyo.
Ye, siyabona lapha Ncube kulolunye njalo udaba oluka Masaya obulawayo laphana eMavuku. Sibone amapholisa ekhipha umbiko wokuthi cubungula kwabo kutshengisa ukuthi ye wabulawa, kodwa kukhanya ngani hayi akubambani lezepolitiki. Ukubona njani lokho?
Yinto engasoze yamukeleke ebantwini abaningi yona leyo. Izathathwa ngabalutshwana abakade bengalandeli ezepolitiki zelizwe, kodwa umuntu okade elandela ezepolitiki kulula kakhulu ukuthi into ayithathe ngokuthi ilezepolitiki, ngoba kuyacaca vele ukuthi kulezepolitiki. Kanti amapholisa ngendlela asebenze ngakhona vele kwezepolitika kula muntu ozathemba, ikakhulu laba abavele emaqenjini aphikisayo. Singakhohlwa ukuthi amapholisa avimbela amarali edlula 100 awe-opposition. Wona lawo mapholisa yiwasebuya futhi athi kulokhu isehlakalo lesi esithinte umuntu we-opposition osebulewe kasilande lezepolitiki. Kumele ukhangele indlela abasebenze ngakhona nxa kusiza kwezepolitiki, nxa kusiza phakathi kwamaqembu bekhangela iqembu eliphikisayo kumbe amaqembu aphikisayo. Akaze benza umthetho ngendlela efaneleyo, akaze bawulandela, akaze babe fair. Ngakho-ke angiboni ukuthi baningi ongakanani abazakholwa lokho okukhulunywa ngamapholisa.
Lo ngumnumzana efihle lancube ingcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye National Consumer Rights Association. Ukukhangelela ukuba umthethwandaba uza kwethula isinqumo kuliviki sodaba lokuzama ukuvimba abaxotshiswa edele lephalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezo Chabangu ukuthi bengancintisi kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngempela viki. Umnumzana Kalipen Pugeni, isikhulumeli sikaChabangu, uthi udaba lolu luqakatheke kakhulu ngoba kulakho ukuba abanye bengavinjwa ngumthethwandaba ukuba bencintise kukhetho lolo. UChabangu othi ungunobhala jikelele waxotshisa amalunga edala lephalamende akubandla le-TRC ambalwa kanye lamakhansila esithi bangena ngudlu ezikhundleni zabo. Ake sizwe uPugeni ekhuluma ngodaba lolu olusemthethwandaba.
Sizwile ukuthiwa kule court case ekhona ezama ukukhipha ke ama-members of parliament ethu. Asisoze sikwamukele lokho, asonto esingasezivume ngenxa yokubana ke ama-MP ethu amela emandla le-TRC and basayinelwa yinhlanganiso ye-TRC. Le nkinga esila ema-by-election in the first place awangafanelanga yenzwe ngenxa yokubana we are spending $5 million ofana ngabe isebenza ukuthenga imithi ezibhedlela lokulungisela ke abantu ukudla ngenxa yokubana ngase kule ndlala eselizweni, kodwa we are spending $5 million kuma-by-election ongafanelanga yenzakala. And we don't associate the acceptance of the troops.
Akule thusi na lokho kwenziwa nguSengezo Chabangu njengoba siyabona ukuthi kona ngale mthethwandaba kulakho ukuthi kuthiwe lingasangeni ukhetho lolu lwama-by elections oluzayo, police kubamba njani khonokho nxa lingavinjwa?
Thina silala uvalo ngoba siyakwazi ukuthi umlando esilawo ke ikubana sikhokhela abantu beZimbabwe kuze kube le nguquko. I-ZANU-PF ayisoze yahlala phansi la izabe izama ngezindlela ezijene ukubana ke besikhiphe lokubana bethole i-2/3 majority without the mandate of the people. So konke lokhu siyawazi ngama-strategies and tactics okusipisela emuva, kodwa kasiyimuva, siyaphambili.
Umkhankaso wenu ke wema-by elections uhamba njani kulo manje?
Siqhubekela phambili namhlanje ke besikudodudo e-Country Park, la sizwile futhi ukubana ke enketha ke bebekudodudo lapho kule Honorable Manduna e-Country Park kule Honorable Pasho Sibanda. Abazali balokujabula lokuthaba ukubana ke sabisela laba bantu abavele beyibaba bekhethwe ngabantu. So sikhangilela ukubana bebiselwa ku-by-election ye kulobunzima kulabanye abasebekhangela ukuthi why kufanele sihlale sivota, kodwa fanele sizwisise ukubana ke ye kulobunzima in this struggle for democracy, kodwa fanele siqhubekele phambili njalo. Icampaign yaqhubeka ebulawa e-South lapho kulo Nicola wasendla labo besenza ama-door-to-door, labo Honorable Eric Gono emagwege baqhubekela phambili namhlanje lakusasa ngama-door-to-door bekhuluma lezakamizi bezilungiselela ukuba namhla ka-9 December siphume ngobuningi bethu siyevota.
Siyaxolisa ke laphana siliphe umnumzana Gift Ostalo Siziba ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRC ubexoxa laphana lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Okwekhathesi ke sizwe ubaba uPugeni ekhuluma ngodaba lolu olusemthethwandaba.
Ngempela enkantolo bekubhizi namhlanje, uzokwazi ukuthi unobhalo sabambile kwesikhathi samanje ube applyile enkantolo emergency application or agent application ukuthi akwazi ukuthi amise labo abarikholwayo ukuthi barane andigama le-TRC kula ama-by elections akhona. So udaba lwakhona bekumele luziwe namhlanje ngo-2:30. Nge-Friday basebethola amaphepha awe-agent again kulabanye abazithi i-TRC abathi bale-interest abadinga ukuthi labo babe part of the case. So udaba lwakhona lwaselungena namhlanje ngo-10:30. Lwangena udaba loluyana hhayi lwalwalela, and then ijaji laselithi hhayi ngempela njengoba befikile lawo labo bele constitution ngempela bale mvumo yokuthi banjani babe labo iphathi yalolu daba. So kwase kuvunyelwana ke ukuthi udaba lolu soluzongena, uma ngithi lolu ngikhuluma lokustopha laba abarikholwayo ukuthi barun under triple C soluzongena ngolwesithathu. So ngolwesithathu ke sokuzolalelwa ke ukuthi into le unobhala ayikhulumayo yona noma kanjani, bese siyalinda i-judgment. Angazi noma i-judgment izophuma ngolwesithathu noma la izoba reserved njengaleyani interdict elokhu isalindiwe.
Umnumzana Khaliphani Phugeni yisikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Abakhonza lababulewe izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Sloot ngolwesihlanu abathi badinga imali yokuthwala izidumbu zabo ukuze ziyengcwatshwa eZimbabwe. Kubikwa njalo ukuthi isigodlo sakwele Zimbabwe kwele South Africa sizama ukunceda imideni yombili kulandela ukubulawa kukatalent Moyo loFelix Nkomo abagangadwa ngamatshe batshiswa ngamathaya emota kucatshangelwa ukuthi ngamasela. Ababili laba babesiyakhonza endaweni eyaziwa ngokuthi imisebenzi yamapostoli church eDeep Sloot bethwele izembatho zokukhonza ezibizwa ngokuthi ngamagemensi. Sixoxe lo mnumzana Mehluli Ncube owe imisebenzi yamapostoli church eDeep Sloot.
Sidinga imali baba eyokuthi laba bantu behambe, sidinga eyabo bonke. So imali, hey, imali yangkhona kunzima ngoba liyazi abanye abantu abasebenzi kunje okwasenesisikhathi, abanye basebenza abanye abasebenzi. So izimali zangkhona ziphuma kancane kancane, uthole manje sebethethe isikhathi laba bantu lokho bekhonapha. Imali esiyidingayo baba, eish, imali eningi ngoba vele lezi moto ezidonsa abantu kusho ukuthi imali zangkhona zikobo 15,000 to 18,000. So yizo imali ezidingakalayo, and laba abantu babili, omunye uyetholotho omunye uyekhezi. So yikho kudingakala imali sibili engaba ningi nyana.
Singathi ngafika khonapho kuma 38,000 khonapho nje.
Iye ingafika vele khonapho ngoba into zangkhona ziningi la khona. Ngeke nje lihambe lo muntu lingafiki lalutho, into ezifana lokudla bo grocery, into ezinjalo. Ngoba likwazi vele laseZimbabwe ukuthi kunjani, into zangkhona ziyahlupha-hlupha nje kanjalo ukuthi imali uyithole uma useZimbabwe kuba nzima.
Selithole imali enganani khona manje?
Imali yangkhona incane baba, ngoba vele imali esilayo kungaba yi-5,000.
Izihlobo zabo zingaphi? Selilakhuluma lazo yini?
Izihlobo zabo zikhona, wonke nje labangani bakhona.
Bakhala ngokufanayo imali khonapho?
Iye, bakhala ngokufanayo imali, azikho. Abantu abaningi ngoba bengasebenzi since nje kwafika ukuthi amaphemithi nalawo, abanye bamiswa emsebenzini ngendaba zezincwadi. So izimali zangkhona kuba nzima ukuthi zihlangane baba.
IZimbabwe embassy likela izama yini ukuthi likhulume la?
Sike sazama kulabanye abake bafika laphana bakhuluma lathi ukuthi bengazama ukuthi besincede laphana.
Ye, kodwa kungaphuthi inkulumo zangkhona.
Ye, inkulumo zangkhona zikaphutha. Okunye kutho ukuthi siza kuzwa namhlanje, kwabakade beyenza imeeting and then ntambama yikho lapho esizozwa khona ama-results ukuthi kuhamba kanjani. Into zangkhona zima njani, inhlelo zangkhona zima njani.
Ye, amapholisa-ke selikhulume lawo?
Bahamba namhlanje ukuthi bekhulumisana lawo beze ukuthi kuhamba njani.
Singathi akwabotshwa muntu lokho bebulewe?
Hayi, akukabotshwa muntu.
Ye, khuluma labantu wezethi bathontisele abalakho, bekumele benze njani?
Ye, hayi, lokho esincenga nje abantu ukuthi befake mhlawumbe abalakho.
Nxa umuntu elakho akuthweleyo kumele ayifake ngaphi imali le?
Sivule i-akhawunti, abanye siyachaya esontweni. Imali yangkhona yikho esizama ukuthi siyihlanganisele khona ukuthi esingabe siyikutholile sikuse khona ngale esontweni.
Ye, abafuna ukuthi baxhumane lawe akubatshela inombolo zakho ukuthi zimi kanjani?
0692113560.
Umnumzana Mehluli Ncube ngowe imisebenzi yamapostoli church ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDeep Sloot eJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nkululeko Gwabalanda Mathe odabuka eZimbabwe.
Mr. Dube, lento le isindaba phendule ngoba ma utshananzelela ma ukhayela umuntu esindebeleni kakhulu kwelizweni le South Africa, seyi-threat. Uinnocent, awukho innocent uzui treti uma ukumele na usawazi uzopindu kuye nama uzeza zabantu anasazizata subuleo luku kuyezi wa nabafuwe tabafika venga spati ezwe nkina de luku enzo tibafika beuone benze bambi ngunzi bablala bantu. So umuntu South Africa mayibona indebele nje sebona isitha umbeni inyoka into yokubulawa ucabanga ukuthi inyoka inyoka loba umhlwazi yawubulala kodwa umhlwazi akwazulume umuntu. So yikho lokho sokusenzeka lapha ezweni South Africa. Into emangazayo ukuthi abaholi bakhipha sonke isikhathi behlala besilwa kusebukhosini kusebupolitics bayalwa into le abayifakele izibuko ukuthi beyinanzelisise ukuthi isiyingozi kakhulu. Lo hulumeni angazi laye futhi uthule ngayo le nto.
Pho kumele kwenziweni ngakhona kokugobala?
Mr. Dube, kathi sinesikhathi sokuthi kube abaholi bakithi bayabuya behlangane bebe yimbumba belungise lolu daba lolu. Izigebenga siyazaza ngabafowethu siphila nabo ngabantwana babazali bethu. Siyazazi kathi sizigcinelene ezindlini. Singazikhiphi eziyenze eziyizona ezenza lento le ibe ngameva ibe luthuthuva ezweni leSouth Africa okwenza ukuthi sigcine thina singasathenjwa sonke kule ndawo. Ngabafowethu abakwenzayo lobu siyabazi kathi sibafihleleni.
Kodwa-ke loba besaziwa kunzima phela ukuze ukuthi lo muntu isigebengu lo.
Kube ngoba besaziwa abaholi kube bayahlangana bephume le nto ebambekayo ukuthi laba bantu laba mhlawumbe kube le ndlela ukuthi kumbe babanjwe bebiselwe ekhaya kumbe bevalelwe emajele kumbe kukhulunyiswa lo government walapha bona babahamba besenza lezi zinto lezo kwenza ukuthi thina singatheni. Bekhulunyiswa lo government ukuthi sicela ukuzibambela bona abantu laba sezihambisele ijele lekhaya because umuntu enanzelela ekhaya abakwenzi konke lokhu. Kodwa uma befika lapha fika bebezinyamazana ezethusayo umuntu wakhona umesabe ma umbona kamayindi ukuthi ngeviki uthole kulela abantu abangu-3. So umuntu onjalo nguye osesenza ukuthi loba lathi sezihambela asisathenjwa kungabonakala ukhuluma ulimi lwesindebele soyisitha.
Umnumzana Nkululeko Gwabalala Ndamathe udabuka eZimbabwe besixoxa laye eseJohannesburg kubulewe abanye njalo abadabuka kwele South Africa abagangatwe ngamatshe batshiswa kuleyo ndawo kucatshangelwa ukuthi labo bangamasela. I-Israel ngomvulo ikhuthaze abantu abahlala kwelinye lamadolobha amakhulu asesihlengeni seGaza ukuthi basuke kulindawo ngesikhathi ibutho layo lihlasela lidinga abebutho leHamas. Uhlangothi lwezempilakahle olukhokhelwa yiHamas luthi kulamaPalestina edlula amakhulu amathathu asefile empini eqale njalo ngolwesihlanu kulandelwa ukumiswa kwayo okweviki yonke. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lo Sheikh Bilal Lenzi, omunye wabakhokheli bokholo lwesi-Islam kobulawayo ephansi kwenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe.
Ya, ngizwe ukuthi ukukhuleka kwempi ngoba sifuna ukuthi kube baba lethuba lokuphula ukuthi abantu bebe lephefumulo. Kanti lokho sekwenzakala futhi ukuqhubeka kwenzi lokho akujabulisi akuthokozisi akuthokozisi. And sibona wena Israel futhi yeye ephule futhi isivumelwano sokuthi yeye seyaqala ukuthi isibilisi sihamba la masosha amaningi futhi futhi. So asazithenakathasiyakhuleka ukuthi kube lokuthula sikile abantu behlalisene.
Yes, sike sabona laphana kungani sekusiba le themba elokuthi kungaba lokuzwisisana ngemva kokuthi kube le viki yonke kungaliwa kukhulunyiswane kwabonakala ukuthi hayi okuke kumiswe impo kwesikhatshana. Libona ngani okunye okungaphathisa yikuyini ngemva kwalokho?
Hayi, Israel ayifuni ukuthi ngiyitele ngoba yona ngifuna ukuthi iqede iHamas yonke. Ifuna ukuthi iqede iHamas yonke. So kulokuthi bekhulumelane bebonisane ukuthi iHamas ingabusa njani iPalestine Al-Fatah behlalisana. Then Israel benifuna ukuthi sibulale wonke amaHamas kathi abantu abafayo ayisiwo ngasoso. Abantu abafayo iningi labantu abafayo ayisiwo ngasoso. So ikokozisa isizwe konke. So Israel vele ayifuni ukuthula, ifuna ukubulala kuphela, ikokozisa ukubulala.
Ye, ngalokho esikubonayo manje kuzaphetha njani ngenxa konje?
Hayi, into efunakalayo kuphela ukuthi aluba amanye amazwe aphomba ukuthula nje siba ngama ngathi ngama hypocrite ukuthi bona ababoni ngani kulungile lokho kwenzakala ePalestine ukuthi Israel ithi yamasi ukuthi kube lokuthula, but at the end of the day abantu abafayo ngamasivilini. So into efunakalayo ukuthi either iPalestine izisele kuyilizwe elinjani elikwanileyo kube yiPalestine, kumbe yona le yavunyelwana kwi-United Nations i-two-party state ukuthi kuyabe kule Palestine le Israel zonke zibusa kule lizwe lilonke.
Lo ngu-Sheikh Bilal Gwenzi, omunye wabakhokeli bokholo lesi-Islam kobulawayo ephansi kwenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe. Siphinde saxoxa njalo ngodaba olufanayo lo mfundisi Chris Ndlovu owebandla le-Family of God Church eseFelabusi.
Mina ngangikhangele kumbe ngithi ngibuka ngelihlo lelizwi likaNkulunkulu, ngibona langelihlo elomhlaba nje engingathi yi-humanist. Impilo yana sayilunganga ephakathi kwama-Israel labantu beGaza, ama-Palestine. Why thina sikholwa ukuthi uJesu Kristu onguye oyinkosi yethu owafa esambanweni wafela abantu bonke? Yebo, ama-Israel baqakathekile, yibo abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuze balethe indodana kaNkulunkulu eyiyo umsindisi wethu. But uKristu Jesu wafela both amaJuda nani namaPalestina.
Pho, kungenziwa njani ke lapho umfundisi?
So okufanele ukwenzakale laphana ukuthi abantu bahlalisane phansi bakhulumisane phambi kukaNkulunkulu. Israel nomPalestina bonke bayafanana. Thina masikhangele impilo yane yase-Israel, iya bonke abantu labana abaqakathekile, akukho okuqakathekileyo ukwedlula omunye. Bonke bafelwa nguKristu Jesu esiphambaneni, bonke bengaphenduka bakholwe uNkulunkulu ukuthi uKristu Jesu uNkulunkulu uyabathethelela izono, bayafanana. Ngakho laphana akuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhulunyiswane umlotha, abantu baqakathekise impilo zabantu. Ama-Israel aqakathekile, amaPalestina baqakathekile. Ama-Israel bafanele ukuthi babe nendawo yabo yokuhlala kusiya ngesiko la ukuthi babehlala nga. Kodwa lamaPalestina nangabantwana bakaNkulunkulu, those people must sit down and talk, and i-United Nations ngokubona kwethu kufanele ukuthi ingenele ihlalise abantu labana phansi bakhulume. Abantu ukufa kwabantu nje lepho kubulawa njengempukane akulunganga. AmaPalestina baba wrong mhlaka 7 October ukuyangenela e-Israel bebulala abantu. Kodwa labo aba-Israel kathesi sebe wrong ukungenela ePalestine bebulala abantu kazana, abantwana, omama, nabantu abangaso masotsha, abangaso ama-Hamas.
Lo ngumfundisi Chris Ndlovu owebandla le-Family of God Church exoxa le-Studio 7 eseFelabusi. Kwezempilakahle sixoxa losikhwicamfundo solwayo Ngwenya ngokuthathwa kwegazi elisetshenziswa ezibhedlela ikakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu behambe behambise igazi ngale ku-blood transfusion bedonate njengasikhathi senesi sekhisimusi sokuzabe kule ngozi ezikhona kakhulu. Igazi liqakathekile kuma-road traffic accident ukuthi kuvikelwe impilo zabantu abayabe belimele. Lizabe lizafunakala liliningi ngesikhathi leli, liyalishode ngesikhathi se-festive season le igazi. Kuqakatheke kakhulu ngoba nxa selifunakala abantu belimele ukuthi ba-transfuse. Abanye bengaphelelwa impilo nxa beswele igazi ukuthi baphiwe igazi. Yikho kuqakatheke kakhulu.
Kuthathwa njani igazi emzimbeni womuntu, Baba Ngweni?
Abantu bayahamba e-blood transfusion services besiya kupha igazi, behlale nje bahlaliswe embhedeni bengani bafakwe i-drip bese besokudrainwa-ke igazi bekhitshwa iphayinti kumbe amabili. Umuntu ulegazi eliningi ukuthi bengakhitshwa nje iphayinti elilodwa kumbe elibili. Iphayinti leli lizabe lizavikela impilo yabantu abanye. Nxa udonate igazi upha abanye abantu impilo, wena uzasala njalo umzimba wakho usenza elinye igazi.
Usikhuca Mfundo Solwayo Ngwenya usebenza eMpilo Hospital sixoxe laye kobulawayo ubekhuluma lapha ezimele. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla emigwaqweni kobulawayo. Sixoxe ngodaba lolulo nkosikazi Debra Mkhasa okunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Njengoba sokule cholera esikhona elizweni, siyananzelela kakhulu ukuthi cholera isukela lapho kuminyene khona abantu. So nxa labantu liminyene bengashelani isipesi le ndawo kungcole, kuyagcina kusenza ukuthi abantu bebe le cholera. So thina ezibulawayo sifuna ukuklina isithi yethu, sifuna ukudikhonjesa ama-vendors ethengise ezindaweni ezicacayo, indawo ezaziwa ngucouncil, indawo lapha abazathengisa khona bekhululekile njalo bebhadala ama-licenses abo, njalo le council kuyindawo lapha evunyelwe khona. Singananzelela u-5 kavunyelwa abantu ukuthi bethengise. So abakhona bayaphambanisa, baqamula umthetho. So and besenza njalo la ma-bylaws abakawawazi be-city councils ukuthi kumele bethengise njani, bethengiseni. Yofind ukuthi sebephonga ukuthengisa yonke into. Thina kudala uBulawayo sasimazi elezi ndawo ezokuthi nxa ufuna inkukhu yamakhaya uyayihamba esikwampregini, ungena emkambo empophoma laphana uyethenga inkukhu yakho yamakhaya. Nxa uvele ufuna ama-flowers okukhumbula abanye bakho abakuthiyayo uhambe esithole usiyathenga khona.
Kuyini okuhluphayo kakhulu nkosikazi Mkhasa?
Manje okukhona kathesi ukufasi azenaba sokuhlangene yonke into hlola kuthengiswa yonke into, okugcina kusenza ukuthi idolobho lethu libonakale libe lengcekeza, ngoba uzathola omunye uthengisa inhlanzi laphana, omunye uthengisa isigqoko, omunye wosa umumbu, omunye senzane okuthiyeneyo, abanye bezobe kuthengise lokho okungavunyelwayo onjeni. So sizama ukuthi sisikline isithi uBulawayo wethu, abantu ababuyele ezindaweni. Njalo nxa sinazelela futhi kulabo bantu ababhadali, so uhulumende uyaluza i-revenue, council uyaluza i-revenue ngabantu bonalaba abangabhadaleyo. So bengasuswa behanjiswa ezindaweni lapho okumele bebhadala khona ama-license, sizathola i-revenue. Sizo sinanzelela njalo ukuthi abanye abakhona yilabo abasuswayo kusalungiswa igodini. So igodini as far as we are concerned seliqalisile ukuthi belilungise, liqedwe, liphele, abantu bebiselwe phakathi besebenzela khona. Then kusale abantutshane abavele babe lama-license khonaphana ku-5 Avenue, bengasala sebengeniswele kuhle ezindaweni beyithengisele. Nothi okwakhathesi ukuthi kugxile bonke abantu abanjani abangakhontributhi kuhulumende. So sizama ukuthi senze njalo lokudikhonjesa ukuthi kholela ingabi khona, ingabi ningi, ngoba sesinanzelela ukuthi idolobho lethu sokuphekwa le mgwaqweni. Kudala kwakunezaba lokho, kwakuzila ukuthi ukuthenga ukudla kuthengisa utshwala, ukuthenga inyama emgwaqweni lapho kungavalekanga khona, yikho kuzathola khona ukuthi sinaziwa le mkhuhlane. Njalo khonapha nxa sikhanyele labo bantu futhi kakunazambuzi lapha abakhona, kugcina bese besenzela khonapha ama-service line, besenzela khonapha lapha abathengisela khona kuklinwa. Sase umuntu evuke esendlala futhi impahla sasevelele ethengisa umubhu khonaphana lapho kungaklinwanga khona. So imkhuhlane ingaba mningi, ikholera ingaba ningi. So kothina sesithi njengeBulawayo Vendors esebenza each other njenge-informal sector, sikline up. Abantu ngabahambe ezindaweni ezi-designated, abantu ngabahambe beyithengisela emalokhu. Njengathi sithi abahambe emalokishini lapho kunezindawo khona njalo, kuzabancedisa ukuthi bethengise bethole inzuzo, ngoba baya bengasadigadi, baya bengasa-wastile time. Weba usuvuka uhambe emsikeni wakho, utshayise masiyane, uhambe endlini kungela bhasifo oyisebenzisa.
Unkosikazi Debra Mkhasa okunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association sixoxe laye okoBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo olwe-Live Talk, lapho sixoxa ngokubulawa kwabadabuka eZimbabwe, izizalwane zakwale-South Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.